Lamhlanje kwezomnotho iningi labaqhuba amabhizinisi amancinyane okuyiwo aphilisa abaningi lithi alitholi inzuzo eneleyo ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Michael Mhlasandiweni, usichasisela ingxaki ezibhekane labathengisa izitaladini.
Inkinga ezihlangana labantu abathengisayo bathezi ukuthi isikhathi sokuthengisa sesiyehlisiwe ngendaba ye-curfew eqala ngo-6. Kusetshenziswa ukuthi umuntu somela goqe masinya izinto zakhe azithengisayo nxa sokutshaya. U-3 agijima engikhaya ngo-3:30 njengoba vele isikhathi kuvalwa ngo-3:30. Kushengisa ukuthi khona nasosehlisa-ke imali or inzuzo abayithola nxa bethengisa. Okunye futhi akakhala kakho abantu abasebenzayo ukuthi i-vaccine iyahlupha ukutholakala imizila leyi ibambide kakhulu. Sengathiwa uhulumende ngenza ukuthi kube le ndawo eziningi zokuhlaba, ikakhulu abathengisa besemakhaya. Kubotsholotsho ngale benithole umbiko ovela ebantwini besikhonana-ke kumakhaza njengomzekeliso, ikliniki akutholakali i-vaccine. Abantu abathengisa kuma-districts njengabotsholotsho lezinye indawo bathole i-vaccine, kutshengisele ukuthi yabo sebethengisa nzima ngoba kabahlatshwanga phela.
UMnumzana Austin Nkomazana, okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi sokulukhuni ukuthola inzuzo kulabo abalezitolo ngenxa yohlupho olufanayo kanye lokukhuphuka kwentengo yempahla. Uthi ngabe uhulumende uyaphathisa.
Aluba kuyaphila, aluba kunomali, phela ukukhwela kwezinto angithi ngakuyamenyezelwa. Kodwa ngenxa yokuthi uhulumende akatsho lutho futhi ungani akekho, uyakubona kubusiness vele ungani kasela hulumende, uzuphose uthi nxa uhulumende ekhona. Angithi uyezwakala phela abantu nxa bekhala, eke ezwakale la ehwapha njengomuntu omdala, njengalokho esasikubona esasikwejayela izolo, indoda leyana eseyaphumulayo yayike ihwabhe abethukayo behlise. Lamhla kuthule zi, intongo ikhwela nje ngokuthanda komuntu, ngomathanda akhe umuntu, uyabona. So ngaleyo ndlela akulanto ehambayo, yimpilo enzima kuphela, ngoba sengubathengi uyakuswela kumbe usiswele isinkwa ngenxa yokuthi uthole intengo sikhwelile, uyakubona. Nxa ungazani laye kumbe ungelayo indlela yokuthi muva kwalokho uzaguduza lawe laphana ugqula inkelo zakho uye mnika imali yakhe, kutsho ukuthi lelo langa lokho okufuna uzatshona ungelakho.
UMnumzana Ndiweni uthi baphakathi kwemizamo yokukhulumisana lohulumende.
Izikhalazo zethu besizikhuluma khonapha ekulenjini sisebenzisa elokho esithi ama-press statement, sizama ukuthi sixwayise uhulumende ukuthi abantu basebebunzimeni. Asikayenza umhlangano laye, kodwa-ke emavikini ambalwa sike sathekelelwa nguminister okhayela ama-SMEs umama uSithembiso. Wabona-ke inkinga ezihlanganele abantu abazisebenzayo lokuthi basebenza njani. Ezinye izinto zakhulunywayo zinezo ezibhekanele abantu abazisebenzayo emkamo.
Asizweni umbono kaMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Kukhanya imisebenzi eminingi siyaphela yokuqunywa, lesikhathi sokusebenza emsebenzini lasesisilutshwane. Lokhu sokukhama kakhulu abasebenzela bodwa kumbe abemisika lamavinkili amancane, imali silutshwana, ngakho sokuletha ubuyanga. Mina ngibona ngathi nxa uZulu vele phela uyavuma phela ukuthi uyahlatshwa inomba. Ukugqoka ama-mask kuyenziwa, abantu bayageza izandla, abanye ne-social distancing yenziwa. Hathi uhulumende kavuleke umnotho welizwe, abantu basebenze, ngoba nxa sesilokhu sesizivalele endlini kunje, angiboni ukuthi kunganceda abantu abasebenzela bodwa.
Uhulumende uthi iziqondiso ze-lockdown ziqakathekile njalo kufanele amapholisa abophe labo abangazilandeliyo ngoba bevangela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.